njengoba nikwazi ukuthi khona savela sakukhuluma laphana besimali zabesperiti ezazilabantu ukuthi khona ikansili lanabantu abalamali, kwavela kwaqalisela khonaphayana amakansili zasala yela mali iviniseni. Uthe sokunjalo-ke yona ikansili yayinesikweredi nabantu, abantu labayana abazange bathiwa khona ikansili ayisela sikweredi seni, yasala ikuredi. So kathesi abantu sebeyekela ukubhadala layo, uhulumende kuyiwo lezikwelede ezinkulu ukudlula abanye konke. Bangabona ukuthi kona bona yibo balezikwelede abagadali, sebesithi kuthiwa khona hhayi sesiyesula izikwelede ngoba bebefuna ukuthi kona bazefe bona. So into abayiyenzayo lapha kumgceke abasezimbabwe kufuze bakubone kona ukuthi kona sidila la mathothi lapha, abantu abangafuni ukuthi athi i-responsibility ukuthi kona ibona yibo ababulala ama-local authority. Kuvele akula mntu abangamblema, amapotholo agcwele konke, asomlando kabani, umlando kahulumeni.
Lizakhamizi lazo ziyehluleka ukubhadala, lokhu kungalakho kusengezelela na udubo lokusilela kwemali zenhlelo zama-municipality?
Abantu nje, abantu makhaza bayafuna ukuthi kona babhadale, kodwa-ke bayabhadala imali yakhona bayayithatha ngaphi? Ama-industry abantu angabasebenzi nazihlalele abantu ezindlini, oyabe nayo imali yona leyo esebenzile ukuthi kona usebenzi ayikho, uyayithatha ngaphi? Akulabapha ayithatha khona. Abantu ngaze bafuna ukubhadala kufina kusebenzi ngoba abanayo imali yakhona. Ama-pensioners wes abanda, umuntu uma ephiwa $25 sokona isipeledi ye-monthly post yakhona iyi-$34 akusebenzi hlutho. Uhulumende uvele sezehlulekile okuningi, sigakhuluma sithini kodwa kusemgceke ukuthi kona uhulumende sehlulekile kuphela zwi. Abantu ngaze bafuna ukubhadala imali yakhona, kayikho. Uyabhadala umuntu uyayithatha ngaphi? I-industry yonke ivalile, ama-graduate ayatekisa ama-juice card akula, ama-doctors ayatekisa ama-juice card. So akula lapho abangayithola khona abantu. Sizaba lokho siphakathi kodubo lonolu, size sibone ukuthi kona uhulumende lowu uyakuhambisa kanjani.